Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulu kandaba ulamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlazi kuthuma basa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Bayalile ukuthi sizothathwa izihlobo zethu ngakho bayasithwale ngekotraki bayasehlisela eTable. Abanye bethu bayaphumela eHarare njengoba lisazi ukuthi bahanjisiwe eBlue khonangalo eHarare.
Kukhululwa amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisithupha abotshwa etshengisela ngomnyaka ka-2021.
Kusukela emva langama-60s bavele besebenzisa abantwana ukuthi babe yibo abaya phambili kwezokuhlupha abantu kuhlukumeza uzulu ukuthi alandele ibandla.
Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo abaziwa kakhulu ngodlakela abathiwa ngama-green bomber kuhlelo oluthiwa yi-National Youth Service luzaqala njalo ngoNhlangula lonyaka ngemva kokuvalwa kweminyaka embalwa edluleyo. Lanxa emacaweni kuzindawo ezaziwa ngokutholakala kwabantu abayisibonelo esihle emphakathini ngendlela abaziphatha ngayo, kukhanya abakhonzayo ngensuku zalamhlanje ikakhulu abasakhulayo sokwehlukile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party iMRP ayisithupha abotshwa itshengisela ngomnyaka ka-2021 eBulawayo Central Police Station esithi adinga umholi waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo akhululwe lamuhla entolongweni ngemva kokupika kusukela ngomabasa kamnyaka ka-2022. Abakhululiweyo babalisa onkosazana Sibongele Banda loBusi Moyo abakade besemlondolozi koBulawayo labo uMnumzana Nkosinathi Ncube, Akim Ndebele, Tainos Nkomo, loLivson Ncube eHarare Central Prison. Abaseleyo ngomnumzana Mongameli Qukuthwayo lomlotshwa lo Welcome Moyo abakhangelelwe ukukhululwa ngenyanga kaNhlangula lomnumzana Maxwell Nkosi owetheswa elinye icala ozakhululwa ngomnyaka ka-2026. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosazana Banda obelubhekise ekhaya.
Kulekana sokuthi siphumile namhla ekuseni, bayalile ukuthi sizothathwa izihlobo zethu ngakho bayasithwale ngekotraki bayasehlisela eTable. Abanye bethu bayaphumela eHarare njengoba lisazi ukuthi sasihanjisiwe eChikurubi, amadoda lawa ahanjisiwe khonangale eHarare, kodwa sithese sibuye sithembeke sisodwa omama ababili sisiza emlondolozi.
Lapho nxa usithi abavumelanga ukuthi lithathwe izihlobo zenu, isizathu abasiphileyo yisiphi?
Bathe baba ngumsindo njalo babuya bebaningi.
Besitsho izihlobo kumbe amalunga ebandla lenu le-MRP.
Kusho ukuthi bebehlanganisa konke lamalunga e-MRP.
Kwakunjani khona ejele? Laliphethwe njani?
Sapho ngikutshela ukuthi thathani impahla zenu selisiya e-HR. Abanye nxa ngikhangela isikhathi sonke ngihlalile bebelungiselelwa betshelwa abafuna ukuya endaweni enje ngobani kwamanye amajeshi. Kodwa thina indlela esahluthulwa ngayo akungani ngokokhozi sisuswa endaweni. Ngingazi ukuthi ulaka lwabo phezu kwemthwakazi nolwani ngoba kukhanya abobuhlungu balolaka phezu kwethu. Bedinga ukwazi amalunga ekhathi nezikhundla zabo. Ungasizange sibatele ukuthi lezi la ngamalunga ekhathi konke bekuyihlobo zethu.
Enje iChikurubi laliseyakwenzana?
Bathi kwangikhona bona siyavakatshelwa kakhulu iy'hlobo zethu ezemthwakazi. Njalo nxa kungenziwa i-family week babe sisho ukuthi kwangikhona abantu abazangena abemthwakazi babe bebaningi kakhulu njengoba singumayini. Njalo abemthwakazi basithumezela ukudla kakhulu okokuthi kona sasi itreti, akazi kuti itreti yani kona. Wafanya ngani siambuluzi, wafanya wafanya kwa kachana, kati nchua wazena sozi ifige kona. Wakunye kule ndela ikona loko kukuti njua watina siti, ni nchua wazi, kushifuti tinasilwa, taboji mile shona. So, so kumelegezi ema shona leni, kukuzi basi kawulisi. Lapo kume na mundo kuminisi ndekele kona, oga kukuminisi shona 24-7. Wakunye njela yungu sisusurushu.
Sesikuluma ngalo Ivandla, kodwa ababe buya ukuzolibona belixhasa abanye be.
Abazange bashilashe ngitshola kancane.
Ukuthi kule ngabano phakathi kwebandla, la kuzwa yini lani lisejele kumbe lokho elibona ngani libandla linye.
Ngikuzwile kodwa bengisamelele i-debrief singahlangana kuhle sokulalaba ababile bevela eHarare. Uyabukuzwa ngamafitshane fitshane. Umuntu lo phela lokuphuma kwabanye ahambe yedwa elezi zakho zakhe kodwa okwakathe sayi besajabulele amalunga ngikhuluma nje mphakathi kwawo sebesisa ezindlini thina omama ahlumile bahlangabezile edorobheni sebesithwele basithengele ukudla basithatha kahle labo bayatsho bathi lizikhethele kodwa okusalayo umzabalazo uyaphambili iningi vele kade ngisebenza la eyihlo libuyile okokuthi ngidinganiswele kusho ukuthi bambala abaphume endleleni bayabalwa sibili ngoba iningi bezindlela ezisebenzela yilo lesihlangabezile.
Lo ke ngunkosazana Sibongile Bhanda, ilunga lebandla le-MRP, iMthwakazi Republic Party, okhululwe lamuhla entilongweni yemlondolozi kobulawayo, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo abaziwa kakhulu ngodlakela abanye bebapha igama lokuthi ngama Green Bomber olo National Youth Service luzaqala njalo ngohlangula lonyaka ngemva kokuvalwa kweminyaka embalwa edluleyo. Umphathi ntambo obona ngezabatsha umnumzana Dino Matsakaire utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano wekhabhinethi lamuhla ukuthi bakhangelele ukulolonga abasakhulayo abazinkulungwane ezilitshumi 10,000 phansi kwalolu hlelo lonyaka. Uthe abazangena kulolu hlelo ngabaleminyaka esuka kwelitshumi lasiyakalombili 18 kusiya kwengamatshumi amathathu lanhlanu 35. Wengeze wathi bazafundiswa ngemisebenzi yezandla kanye lokuthanda ilizwe labo. Abasakhulayo baphatheke kulolu hlelo eminyakeni edluleyo abaziwa ngokuthi ngama Green Bomber bebesetshenziswa libandla leZANU-PF ukutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lo Dr. Mthulisi Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Esimbonayo ngalento ngombono wami mina uthi kusivezela njalo again kanjalo kakutsha futhi ukuthi iqembu leZANU-PF aliguquki lihlala liyilokhu elikho khona lokhu ethine sikwaziyo ngeZANU kusukela lokhu eyasungulwayo yaqala lo mbuso ilokhu iyiZANU ayingeke yaguquka. Asingeke nje ngelinye ilanga sivuke sithi sesithemba ukuthi iZANU izoguquka. iZANU yena lesi siyibona konke lokhu abakwenzayo ukuletha ama-Green Bomber lawa njengento bafundisa abantwana izinto eziningi ezithile besithi bona bafuna ukuthi abantwana babe ngabantu laba esingathi ngama-patriots abasendleleni eqondileyo kwezombuso or kwezokuphila elizweni. Into nje abahlala beyitsho kodwa siyazi kusukela ngo-1985 kusukela emva langama-60s bavele besebenzisa abantwana ukuthi babe yibo abaya phambili kwezokuhlupha abantu ukuhlukumeza uZulu ukuthi alandele ibandla. Ngakho-ke esikubona nje lesikwaziyo ukuthi iZANU ingakwenza ukuthi ithi yona abantu abasezobahlukumeza kodwa thina siyazi siyazazela thina sodwa ukuthi iZANU isebenza kanjani. Yiyo le iZANU ayisimangalisi and kumele sibe kwazi ukuthi abantu mele bazi ukuthi eZimbabwe akulanda ukuthi nguhulumende lebavele busana ukubili lokho yinto yini basebenzelana ndawonye ngathi mase sikulandela kahle ibutho leZimbabwe lalokho singathi khona yisizwe istate bese sibuya sithathe lohulumende izani ngendlela yona ehlela ngayo izinto zonke lezi zinto yinto yini
Usuke wabhoda ngamazwe ngilethemba wafika la lapho okulohlelo olufanayo olwe National Youth Service nxa uqathanisa lolwe Zimbabwe yiphi umahluko osubonile
Kushiyene kulamanye amazwe maningi nje amazwe amaningi akhuthaza intsha ukuthi ibe phambili kwekubusweni kwelizwe ukuthi bafuna ukuthi abatsha babe khona kuhulumende babe yibo abaphetheyo izihlelo zegovernment. Kwenzakala emazweni amaningi eRwanda kodwa akufanani okwangale yikho singathi abantu bazikele elizweni kodwa owalapho ekhaya eZimbabwe ukuthi abantu bazikeleni eqendini elibusayo bazisele kuzana yikho okufunakalayo. Yumehluko nje laphanya maso.
Lo ke ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ocubungula izombusazo beqoqa icingweni lo ntungamile inkomo Studio 7 ekwele Bilitani. Ukwezimayilana leMelika umahluli wedalele eNew York useqhelise isinqumo sokuba owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump engazathuka iziphathamandla zenkantolo kulandela ukuhlambaza uTrump akwenze laba bantu izolo enkundleni yake yokuxhumana ethiwa Truth Social. UTrump uthuke indodakazi yomunye umahluleli owahlulela icala lokufumbathisa owesifazana okuthiwa wayala emacansini leziphathamandla zomthethwandaba. Akusiko kwakuqala ukuthi uTrump avinjwe ngumthethwandaba ukugcona iziphathamandla zenkantolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Ngicabanga ukuthi umnomzana uDonald Trump uzibona ungathi uphansi kwengcindezi enkulu kakhulu ingcindezi yokuthi ngapha ubhekane necampaign ngapha ubhekane nomthetho umthetho omcindezela kakhulu esikhwameni sakhe kodwa ke futhi ngokumazi kwethu ivele indoda engalayo lento okuthiwa ikukhetha amagama nxa ikhuluma ikhuluma nje isinobi kanjani ungathi akuyena umuntu osezingeni lobumongameli kodwa ke ikakhulukazi uphansi kwayo ingcindezi enkulu kakhulu ngoba uma kuyukuthi lokhu engakubambanga kahle kungalimaza i-campaign yakhe futhi nje kusengayilimaza kakhulu ngoba nxa ngabe kuyukuthi engazithibanga olimini kukhona abantu abangambona njengomuntu ongahloniphi ingalo yomthetho kube sokusiba ngezinye zezizathu ezingenza ukuthi afulathelwe ngabavoti so lokhu kudingeka ukuthi azilungise ukuze abamlandelayo ubambone njengendoda elesizotha ehlonitshwayo ehloniphayo futhi
yebo kodwa siyabona ucwaningo olukhitshwayo luveza ukubana ulakho ukunqoba umongameli Joe Biden
yebo kambe okunye sizananzelela ukuthi ngicabanga ukuthi iqembu lamademokrati kukhona elingazange lakubhekisisa kahle kakhulu ngoba umhlaba ungathi awunanzelela ususiya kakhulu ekuthenini uthande ubutsha bobumongameli uBiden usekhule kakhulu kulesiyana isikhundla enye yezinto esisebenza ukuthi yena abantu beAmerica bambone engasafanelanga ukuthi ngabuya qhubeka ukuthi abumongameli ngicabanga ukuthi lokho kwaba sephutheni lenziwa yili qembu lamademokrati ngoba yebo kambe uDonald Trump naye umdala kodwa ke unganeno kodwa ke sifinde sibone futhi ukuthi uDonald Trump kwasekuphumeni kwakhe kwaba khona ukukhonona okukhulu kakhulu kubantu beAmerica ngoba zange bakubone njengomuntu owadliwayo babona ungathi kwaba khona ukukhwabanisa kwamavoti lokho nje kukodwa yebo kambe sesingababona ama-American befuna ukuthi lokho ababe bayokutsho ngesikhathi kungena uBiden bakufezekise nje ngokuthi kwakuliqiniso ukuthi kukhona unyawo lwemfeni olwaba khona okhethweni olwakhetha uBiden.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo olandela izombusazo ubekhuluma icingweni le Studio 7 ese Johannesburg kule South Africa. Lanqa emacaweni kuzindawo ezaziwa ngokutholakala zilabantu abayisibonelo esihle emphakathini ngendlela abaziphatha ngayo kukhanya abakhonza ngensuku zalamhlanje ikakhulu kwabasakhulayo sekwehlukile. UTobias Mudzinga usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Izolo abazali bebekhuza abantwana babo besipha isibonelo sokuziphatha kuhle kwabasakhulayo besilisa lamantombazana abakhonzayo ngoba bebebonwa njengabatsha abalembeko abaphila ngokulandela imilayo kaNkulunkulu. Kodwa isikho sokusenzakala kulezi nsuku. Ukhula kwaShezulu osakhulayo ohlala eHarare uthi abatsha sebefihla izenzo zabo ezimbi ngokuya emacaweni.
Indlela esingcono kubo ukuthi bona bahambe becatsha ngendaba zenkonzweni ngoba engacatsha enkonzweni esenza ubungile mbani bazathi ulobuntu ngoba engumuntu okhonzayo. Yikho ke abantu abatsha sebefuna bafundiswe bephakathi khona ngale emachurch akhona ngoba bengayekela ukufundiswa ubuntu lokuziphatha sizathola sinephutha elikhulu.
UKalistas Moyo ohlala eMkhoba eGweru esabelweni senkabazwe uyakufakaza lokhu esithi abatsha abaningi abakhonza uNkulunkulu yizigangi ezimangalisayo.
Zichithenge ukukhuleka abantu laba emini bakhanya ingani ngabantu abaqondileyo njalo abanconywa umphakathi kodwa litshoni langa babamba umsebenzi omsamathi emlonyeni. Mina ngithi ukuya echurch akutsho ukuthi umuntu useholi. Ngibona ontanga abaningi abayenza imisebenzi emihle kodwa bengayi emabandleni.
UGugu Dlodlo osakhulayo okhonza isabatha owasungula inhlanganiso eIgugu Lethu Foundation uthi abaningi bafuna abatsha abakhonzayo beziphathe njengengilisi. Uthi akulanto enjalo empilweni.
Abantu abatsha emachurch basezingabantu, they are still humans and they are still susceptible to the same societal influences esizibona phandle. Okunye futhi there are some unrealistic expectations afakwa ebantwini abatsha emachurch. Yikho kugcina ku-create feelings of guilt, shame, especially when those standards are not met.
Kulabanye abasola izenzo zabatsha laba besithi kubangelwa yikugugudeka komnotho weZimbabwe okwenza bengalandeli amasiko esintu. Kodwa umzali ohlala kobulawayo unkosikazi Virginia Magigwana uthi kwesinye isikhathi ukuzalelwa lokukhulela enkonzweni kungaba lakho kusengeza obugelekeqe kwabanye abantwana.
The moment kuphele zuzu isikhathi sokuthi ayephathile kumbe emtshadweni wakomakhelwane afike khona ngala fice kunato angathesta kawani yena nguyoselala khona ngoba yena vele kakwazi kakujayelanga kunjengenje ungahlala uyivalele eyadini the moment uyivulele uthi phume phandle iyagijima igcwale indawo yonke igijima isabalale ngoba ihlezi njani ivalele.
Ingcwethi esebenza lentsha njalo ekunhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance umfundisi Kuseni Sibanda uthi kungaba lusizi nxa kuyikho ukuthi abaningi abatsha abasemabandleni sebewona ukwedlula abangakhonzi uNkulunkulu.
Umsebenzi wethina njengamabandla umningi ukuba ivangeli lethu silenze libe livangeli elingabe abatsha belizwisisa silifake njalo ngezimolimi olizwisisa ngabatsha ukuze ivangeli lethu libaguqule libatshintshe impilo zabo.
Kuvamile ukuzwa abasakhulayo abangakhonziyo besithi bona bangcono kakhulu kulalabo abasemacaweni ngoba abaqambeli uNkulunkulu amanga. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi njengoba abantu befunda okuhle nxa bebona okwenziwe ngabanye ikakhulu abahambelana labo pho ngubani ozafunda komunye njengoba abatsha abakhonzayo lalabo abangakhonziyo sebeyiziqoqodo bonke. Uphenyo olwenziwa ngomnyaka ka-2019 yizikhucamfundo ezidlelana lenhlanganiso eyacubungula indlela abatsha abakholwayo abaziphatha ngayo e-Multidisciplinary Digital and Publishing Institute lwaveza ukuba abantwana abaleminyaka esuka kwelithumi kusiya ithumilane balakho ukuzibamba kulalabo abangalandeli ukholo lwesiKristu. Lwaveza njalo ukuba asebeleminyaka elithumi lanhlanu kusiya phezulu abakhonzayo balakho ukulandela amasiko omdeni wabo kule milayo abayithola enkonzweni. Uphenyo lolu olwenziwa kwele Melika lulakho ukuba kalulani lokwenzakala emolini zabadabuka kuzwekazi leAfrika lezinye njalo indawo emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Uhulumende uthi uzasungula uhlelo lokunika abantu abalambayo ukudla ngoba iningi labo kalilamali njengoba amasimu acha ngenxa yesikhudumezi sokugugudeka komkhathi ese-El Nino. Lokhu kubikwa ngumphathintambo wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo othi abanye sebebanjwa ngamandla ukuthengisa inkomo ngesaka lomumbu kumbe imali ephansi kwenkulungwane ezintathu zamarand ukuze banakekele imuli zabo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe ligugudeka ngamandla. Umoyo uxoxe lo Gibbs Duke Studio 7 ngalolu daba.
Njalo khona ikhulile ndi asikho eMathebeleland region kuphela kule ndlala khona khona ku-Chinese lonke kale ukuthi uhulumende sephume ngama-measures kodwa kuqalise ngibona olalungu pre-social welfare kubhalwa nebhugugu lama-vulnerable ama-child aided families but from next week kuzaqalisa amasebhuku la-social welfare kubhalwe almost imizi yonke ngoba kula muntu okuthi ungcono benyaka bonke abantu kukhanya kulohlupho olumangalisayo benza ukuthi abantu benyedeke benyezwe nguhulumende ukuthi bethole izinto kusika ngokuthi umuntu lefemili enganani nxa ula umama labmvela abantwana ababili uyazithola khona kukudla nxa ubaba ulo mama ulabantwana kumbe afika eight uyazithola ukudla okulingana kusika ngefemili yakho ukuthi inkulu okunganani.
Ye, siyabona Moyo ukuthi kule ndlela emangalisayo kakhulu. Nxa sesikhangela futhi sijula siyabona ukuthi abantu abaningi ukuze bebambe idola kuyahlupha pho baphila ngani kulezi soku njengoba lesifuyo kuthiwa asabizileni intengo enkulu kangako.
Kunzima kumangalisayo, kunzima kunzima ukuhulumende esengenela ukuthi abantu bethole ukudla ngoba izinto ezifuyo akumanga kuhle kulatshani iminyaka eminingi edlulayo bangakule drought siqalisa ukubona uduko lwendlala yezifuyo kumbe lwabantu ngabo-ogasetembu kati kathezivela kulalutho zispit le nkomo sezidobha khonokhu nje kwakumikile kwahle kwawoma kungakavuke so sikhangelele ukuthi lakho kuzaba le ndlala ezifuyo kube le ndlala yabantu lenyaka so kulobunzima and the whole community that made the program with a little bit of a poor, the Mirabola Mapol, Kamakama, Makat, the other scheme, would be terrible with him that we don't be terrible. Then come on the safety and the solid cream made to the local in the month of the night.
Yes, not very William Court is a compulsion man of work cage or William Cotem name. The boy in Cotemina Injan, Master Nicola, Gabi, Liskangere, Pomola, which are Roma, Kulu, Polonia, Nabunjalo is Polanes, as we say.
Only Massively Wunzi, my government is a table. Identify ama-high yield bores lana angapheliyo kufakwe khona ama-solar pump ukuze abantu bethole amanzi okunatha le nkomo zithole okunatha ngoba kuzawoma bekungamachibi sekuwoma vela ngibamba amanzi so inkomo zizahlupheka kakhulu labantu so kuzanakala uhulumende ukuthi kufakwe ama-five daughter scheme ukuze inkomo zithole amanzi eduzane zingahambima ngomithi zingavele kungalakuthi labantu yabo bethole ukuthi bezincedise nge-village by village ukuthi kubelani kungamagadeni ukuthi abantu bethole iy'chebela kuthi
nxa sikhangela ke kule nhlanganiso ezizimeleyo yini lazo sezingenile khonapho ukuze ncede.
Yes, uhulumende seya-invite ama-stakeholders wona benhlanganiso ezizimeleyo zodwa ukuthi zibuye zisebenzele uhulumende ekuzameni ukuthi sizame ukuvikela indlala leyo kanti.
Alo-ke ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo wesabelo seMathebeleland North obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli kumbono elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngabe ngishona sazothi umnyaka lo siyaphelela ngokwavame ukuthi sikhala mpilo ngincedise kakhulu abantu umhlaba ubhokile kunzima lo nyaka kunzima mpela abantu sithwele ngicela mpela ugovernment angenelele kakhulu mpela.
Siyabonga Studio 7 siyabonga sisethulela iindaba ezimnandi lapha e-South Africa ikhaya mbiyazolukubane igama ingusarenda Moyo.
Studio 7 ungabona usapotana lo chava uba usapotela izano kusegcikini uchaba wathatha ilungelo labantu walisalenda kuzano opposition ayisekho ngendaba kachaba abantu bevuma ukurojwa nguchabanga etieni uyalungisa uchabanga esebenzela izano imbonele lubani lepupu le ayikho into eyenziwa nguchabanga uma usapota uchabanga wohle uphume egcikini nje usapotela izano ungajoni uhle uphume njengodriver wetredit
basakazini nje basakazi mina ede nginombuzo ke nombuzo ngesadak ukuthi kathi yona isadak imele le ngoba isadak ikwazi ngishoko ukuthi iZANU-P F yariga ama-election so nanki iZANU-P F yaqhubeka iyabusa kumbe yona isadak iZANU-P F ayisawakhela ukudala iZANU-P F rovota kodwa kunesadak ebheke wona la ma-election yona imele leni leyo sadak umbuzo wami la ukuthi leyo sadak imele leni kusho ukuthi ayisizi ngalutho ngoba kudala zahlupheka mustete something yes kodwa leyo sadak ikhona kuthiwa hayi isadak yezobheka ama-election kukhishwe umuntu wakuphi kuphi kubozambi yezobheka ama-elections kodwa iZANU-P F singayivoteli libe liwin hayi umbuzo wami lokuthi yona isadak yini kumbe isadak iZANU-P F vele ngoba isakwazi
Studio 7, basakazi abahle. Hey, siyabonga ngendaba elisinikeza zona. Hayi, ndina ngolo sesilo kuthiwa kunathulo uthi yena yeye. Okugize defend amashona, I'm sure uqombe isishoneni. Ngihambe ezivalela amashona la ngabe ukhe mbuluzana namandebele la. Kayekele ukuthi simbuluzele, singasifuni intuthu ngamashona. Yena ngihambe ezivalela amashoneni khona la. Yandi amashona akhe lawo. Kanye wathanda. Asuke ukuthi emandebeleni lapho.
Savinyela Studio 7, siyabonga kakhulu umsebenzi. Kuhle kakhulu wenza eSenegal, siyabonga. Kodwa ke abantu bese kanti baphila ngangcono kakhulu kunabantu baseZimbabwe abakwanise ukhipha i-ruling party lebiphethe eSenegal bafaka iposition kodwa abantu beZimbabwe bezame ngakhonke kusemandleni ukuthi bakhiphe iZANU-P F kodwa ngoba iZANU-P F yazifaka wena ngokwayo and abantu beZimbabwe abasenalo ithemba lokuthi i-opposition izakwazi ukuthi ifakwe yibo ngoba intando eningi omnanga kwasebayecisha kulelo lizwe and la mazwe Africa wonke ngathi nje ayasiflightela so thina sangamaZimbabwe sokumele thina size kuthese ijogwe ukudlala into eyenzakale eSenegal siyayenza yenzeke ngoba ilizwe lethu lapho liyakhona kumnyama ngaphandle kalibithi solikhanyisela siyabona
hayi vele sikhuluma iqiniso ilizwe ngeke libuse ufana lobunanga kwaso ngoba ngokuqala vele kawuyazi ukuthi ukubusa abantu okwakuma uzothe ukubusa abantu ukubulala abantu kuphela ukuthumba abantu ukuhlala ubulela abantu utshontshela abantu kuphela ngoba vele kula muntu okufunayo akula muntu okuvotelayo ukuvotelwa ngomuntu phela umuntu lo kasiwaye uma kuthi umuntu wakona ukhuluma into ukhuluma ukubulala kuphela kumanje ufinta ama-t-shirt enyezi imali imaletha uchole kahle kahle ngoba kakusebenzi kakusomali lokuya akusebenzi kakuthengi kakusomali abantu bahlala kubela ngokugcwela amasaka njengamanje kugcwela amasaka kakusasebenzi sebeluzile abantu beluze abantu kuze kube nini
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 nxa lani lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu nxa lifuna ukuthunyelwa isicelo sokuthi lithunyelwe lithunyelwe inhlelo zethu nge-WhatsApp thumelani ku
+1 202 465 0318 Esigideyo elizweni abantu bayakhala ngomkhuhlane isimanga ukuthi ngithengilele ebuthongweni ngaphupha uba umadlela khuluma layo ngomkhuhlane sakhuleka wasempendula wasesithi Skhosana Band sabe sirekoda etawuni ingoma yakho Konizaphela i-virus Ingoma leyi kiphe ngomnyaka omusha Ingoma leyi kuma ngesomiso Ubaba lomama ekabazwanani Emakazini bayamkatelani Abantwana abasafundi esikolo ama ofisi avaliwe ukulumile so ngulungu izaphela
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Kukhululwa amalunga ebandla le MRP ayisithupha abotshwa itshengisela ngomnyaka ka-2021. Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo baziwa kakhulu ngodlakela olwe-National Youth Service luzaqala njalo ngonhlangula lonyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gandhi ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lilayo.